Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelele ukugcitshwa lamhlanje obucubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa owe-Feed Africa Summit.
Izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu, sebe sezingeni eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi.
Udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela i-delimitation lungabe lwaqutshwa ngobungilimbana na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi?
So kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission, kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna i-polarization ngaphambilini.
Uhulumende uthi inkampani elamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyangena engozini ngemva kokuxotshana lenye ibhasi kwabhubha ukondakita isingabuyela emgwaqweni.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke lanxa bekhulumisene, kodwa bake babayiyekele ukwenzela ukuthi babe yisifundo lwabanye abenza umsebenzi ofana nayo.
Ukuxotshwa kwamantombazana ayisitshiyagalombili esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa esebenzisa izidakamizwa sokuphehle imbono etshiyeneyo. Njalo umsakazi weStudio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka elitshumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelelwe ukugcitshwa lamhlanje eDakar eKenya ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa owe-Feed Africa Summit, lapho abavumelane ukusebenza ndawonye ukuthuthukisa inhlelo zamazwe abo ezokulima. Ngemva kwalomhlangano umongameli Ruto utshele intathela izindaba ukuba umongameli Mnangagwa umnquse ukuthi aze emhlanganweni wokutshala imali ngomnyaka ozayo, lapho okuzahlangana osomabhizimusi beKenya labeZimbabwe. Asizweni amazwi kamongameli Ruto ekhuluma le ntathela izindaba.
We can come along with the Kenyan investors, people who can invest in the space of horticulture, in the space of agro-processing and value addition and the whole of that space, and hopefully we can share experience, what we can learn from Zimbabwe, what Zimbabwe can learn from Kenya, and how we can bring the private sector players into that space where they can do their stuff together, both as Zimbabweans, as Kenyans, and as Africans.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli William Ruto weKenya. Ukuhlaziya lolu daba kanye lomhlangano kamongameli Mnangagwa lebhanga le-African Development Bank, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa ngithi ngiyananzelela, ngibona ngani izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu, sebe sezingeni eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi. Ekuthini iKenya i-agriculture yabo iphethwe ngama-small scale farmers. Singathi almost 75% of all agricultural output yaseKenya idlula ezandleni zama-small scale farmers. Ngakho ke inhlelo ezizanywayo eZimbabwe zokuthi zigoqele kumbe zingenise uzulu wonke ukuthi abe ku-agriculture zingathola usizo kakhulu. nxa kungangena amabhizinisi kumbe ama-investor avela kwele Kenya. Kodwa ke endaweni ezifana le lokugcina kwenkomo ikakhulu inkomo zenyama embona ngani hayi kunenge abe Kenya abangakufunda kithi ngoba thina uhlelo lwethu lwenkomo kayisilo lolo singathi ngama pastoralist ukuthi inkomo zihlala nje zisemadlelweni kuhlala kudingwa amadlelo kusenjalo kule mhlobo yenkomo elapha eKenya engibona ngani ingasincedisa lathi kakhulu ngoba inkomo zakhona ziyamelana le drought kakhulu zikhula kuhle i-dairy farming yeKenya ilabalimi abayedlula emillion and ungathi abananzelela ngabantu abasenginkomo maybe 2, 3, 5 kodwa yibona abakhiqiza uchago lonke nje leKenya. So mbona ngani kungaba losizo olukhulu and kunganceda njalo amazwe omabili.
Umhlangano wakhe leBangale African Development Bank ungaphathisa yini?
Ngibona ngani bathi abadala nxa bekhuluma bathi ukonakale ngomlomo kuyalungiswa njalo ngomlomo. Nxa sithi siyananzelela uhlupho lwezikwelede ezikahulumende waseZimbabwe luhlupho engibona ngani ludonsela ilizwe lakithi emuva kakhulu. Nxa ngingakuphumzekeliso ngendaba yokuthi silezikwelede le-World Bank, le-IMF kasivunyelwa thina ukuthi sithole you know ama-direct funding projects from those institutions. And nxa ngifuna ukuthi maybe ngiphe futhi omunye umzekelo uzananzelela ukuthi lapha eKenya uhulumende weKenya just for agriculture alone uthola almost $750 million from i-World Bank egoqela indaba ze-digital agriculture and so forth. So kuqakathekile ukuthi izikolodo esilazo njengelizwe leZimbabwe kube lendlela yokuthi sizehlise njalo sizibhadale ziphele.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseNairobi eKenya.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zokhetho. Lamhlanje sibamba udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela i-delimitation ukuthi lungabe lwaqutshwa ngobungilimbane na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi. Amalunga amabandla phose wonke abalisa elezanu PF ayisola indlela okwamanyaniswa ngayo ezinye izigaba zokuvotela. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana. Abezanu PF bayakhalakhala, bayacabangelana, bayasolelana, bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Abe TPC labo bayakhalakhala, abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe. Sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompembe angabafeki kakhulu amabandla ngoba abantu sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqile lokuqilibezela omunye uyabe sebona ngani iqembu lakhe liqilibezelwe. So kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization. So ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele sithi polarization uyasihlala usolwa nje njalo nje ngoba omunye lomunye ufise ukuthi ngabe iZek ibidonsele ingubo lapha yena alele khona kodwa iZek kayisenza kanjalo. So yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebona kazana ukuthiwa uqile bezelo.
Ngokubona kwakho uhlelo lolu lwe delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugqilibezelwe na kukhetho oluza kumbe kwayenzwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakala abe Triple C bakhalakala lalabana labo bakhalakala lengcwethi lazo ziyakhalakala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi kumbe kuhlangothi olulodwa ngamaphutha angenzanga ayenziwe mhlawumbe ukuthi twese ukuthi icapacity ukuswelakala kwecapacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu bezimbabwe electoral commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzile bemboda bekhekheleza bebengena ngapha bedinga ukuthi ama constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisile ukuvota bekwezindawo amanye ama constituents abengasaphumi so basebenza khona konkhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama constituents ethu asale elithumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khona konke abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama constituency angu 10 kumba angu 9 so khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona ngani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye lomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe
lo ke ngumnumzana Angleston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkululeko
Asambeni madoda siyovota
Umphathi ntambo ubona ngogatsha lwezokuthwala abantu lempahla umnumzana Felix Mona izolo wazise ukubana inkampani lamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyayimiswe umsebenzi ndawonye leRimbi Travel and Tours Private Limited ngemva kwengozi ehlakalayo emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East isingabuyisela amabhasi ayo emgwaqweni amabhasi la ayimiswe kwesikhatshana ukuthwala abantu ngeviki edluleyo kulomfanekiso wevideo owabonakala enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amankampani la exotshana ngesiqubo esethusayo encintisana kwaze kwenzakala lingozi umnumzana Mona uthe inkampani yeZebra Kiss isitshengisele ukuthi izalandela iziqondiso zikahulumende yikho isivunyelwe njalo ukusebenza Ugeina kumede saidi we Studio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwaleli lizwe wesinye isikhathi uyahleka endaweni yokuthi mhlawumbe ukhale uhlengezele izinyembezi. Lokhu kokubonisa kahle sibili ukuthi ilizwe leli umthetho ususephulwa nje akwaloku ephula ukuchuka nje abantu bawuchukachuke bawuphosele khatshana le. Kambe into eyenzakale izolo nanko ibhasi eyakuthiwa yaqeda abantu bamabhasi aqeda abantu ngenxa yokwephulwa kwemithetho kwathiwa hhayi abasavunyelwa ukusebenza dudu hhayi sebebuyela emsebenzini hayi bo umthetho kawufuni njalo
Ngombono wakho Mkandla bekufanele uhulumende enzeni ngoba lapha sikhuluma ngempilo zabantu
kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke lanxa bekhulumisene kodwa bake babayekele ukwenzela ukuba beyisifunde labanye abenza umsebenzi ofana nayo ngake ngatsho khona bangathi umthetho lapha sokwampunza idlemini ngubani ozathobela umthetho nxa ekwazi ukuthi angaphula ekuseni emini usebuyiselwe ilungelo lakhe lelo imali ephule useni ngokubulala abantu hayi kuyadlalwa la uhulumende lo yikho engasela sithunzi yikho labantu bengasamthembi bengasakholwa into ayikhulumayo ngumajike eduze lunwabu ngacedakali ungathi ngumtshayelo wemoda othi nxa ehamba ade hayi sengijikela esandleni sokunxele etshengisa ilambi lakhona loko kodwa imoda ikhanya isiya esandleni sokudla yikho abakwenza kuyadlalwa la kudlalwa ngempilo zabantu umthetho kawusekho kumele izinto lezi zikhangelisiswe yizo izinto ezenza umangalo ukuthi kade la madoda labomama nxa bevuke ekuseni besithi beya emsebenzini wokukhokhela ilizwe babe besiyadingani besiyakwenza amanyala anje hayi lokhu yikwehluleka akukho kwehluleka okwedlula lokhu ilizwe leli hayi libuswa zinyoni.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimgandla ocubungula izombusazwe obeqoqa icingweni lo gainer kumede site we studio 7 eseGwanda. Kusenjalo amabhasi enkampani yeRimbi Travel and Tours wona alokho emisiwe ukuhamba emgwaqweni. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo omnumzana Mona etshela intathelo ezindaba izolo ngaphandle komhlangano oqutshwe eHarare okulimukisa uZulu ngengozi zomgwaqo oweRoad Safety indaba.
Umsakazo weStudio 7 lamhlanje wenelise iminyaka engamachumi amabili 20 years wasungulwa. Studio 7 yasungulwa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ka-2003. Ngalokho siyalinxusa ukuthi lisithumele ama-audio kumbe ama-video lembiko yenu ephathelane naleli langa esizayisakaza lamuhla lakusasa.
Liyawukhabitha na umsebenzi wethu. Inombolo zethu se-WhatsApp zithi
+1 202 465 0318. Ukuxotshwa kwamankazana ayisitshiyangalombili 8 akade eqhuba izifundo zika Form 6 esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa besebenzisa izidakamizwa sokuphehla imbono etshiyeneyo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isithi umlayo kahulumende ovimba ukutshaywa kwabantwana besikolo yiwo obangela ukuthi babe ngamandlongandlebe. Umphathisikolo weDominican okuyisikolo samaKatolika uSister Kutsai Mature ulobele abazali incwadi kule viki ebazisa ukuthi abafundi laba babesebenzisa ukudakayo angakubethanga ngegama beze betheleke enyanga kumaviki amabili edluleyo. Abantwana laba basebemiswe ukuza esikolo iziphathamandla zisaphenya loludaba. Kodwa uMutsure uthe sebexotshwe kokuphela ngemva kokufunywana belamacala. Ukhuthaze abazali babantwana laba ukuthi babadingele usizo lwenhlelo ezingabaphathisa ukuthi bachiyane lokudakayo. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine, crystal meth, insangu kanye lotshwala kubika sokubhahile kakhulu eZimbabwe ngitsho lasezikolo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwakuqala ngithanda ukuthi ke sisuke ezikolweni sibuye kulolu daba lwamavuzu parties asebhakhile indawo yonke le. Singakukhangela okwinto lokhuyana kuqala abantu sathi siyakhuluma ngakho sikhangelele ukuthi isandla somthetho sizangenela sakubona sikutshaya indiva. Ngokunjalo abantwana labana sebesukile kumavuzu parties sebengene lakho kwinto lokhuyana sokuyimpilo yabo sebeze bekuthatha beze bekufaka ezikolweni. Kodwa singabuyela emuva nxa sesifuna ukubhinga kakhulu siza kuthola ukuthi abantwana bona abaningi bangkhona bahlala bebodwa okuyinkinga eyalethwa indlela ilizwe lethu libuswa ngayo ukuthi abazali sebethiya ilizwe lesiyadinga imisebenzi khathana abantwana yiba sebengabanikazi bemizi, yiba sebezenzela umthetho, yiba sebezitshayela umthetho, yiba sebezinikeza amandla. Konke okunye abakwenzayo bakwenza ngoba besithi thina abazali bethu bale mali. Ngokukhulu okukhona isimo somnotho esasidalelwa indlela uhulumende asiphethe ngayo isesesisilethela izindaba ezinhle.
Lungaqedwa njani udubo lolu ezikolo moya?
Izikolo zilo mlando omkhulu kakhulu. Okwakuqala uhulumende esebenzisa impumela eyaphumayo kuma-consultations akhe bakhipha i-corporal punishment. Bathi sebekhiphe i-corporal punishment babuya ama-organizations amaningi afika anikeza abantwana ama-rights, kodwa asekhohlwa ukubanikeza ama-responsibilities. Ngibone ngani umlando osumkhulu osukhona ezikolweni ukuthi zizame ukunikeza abantwana ama-responsibilities ahamba lama-rights abo, ukuze bananzelele ukuthi lokho engikwenzayo kuhambisana njani nesisekelo sombuso lomthetho welizwe. Ngoba kakhulu kakhulu kathe saba ingane zikhuluma ngama-rights, sikhuluma ukuthi thina sisatshaka, thina sizakhuzwa, kukanti ama-responsibilities ayamkhumbuza umntwana ukubamba umthetho.
Ngamanye amazwi moyo uthi kungaba yinto enhle ukuthi ababalisi bavunyelwe njalo ukuthi abantwana.
Luvele uswazi lungumuthi emntwaneni, le Bhayibhili liyakhuluma ngakho. Kodwa-ke thina ngokuthanda ukulandela izinto esingazaziyo ukuthi ziya ngaphi, zivele kumbe zivela kuphi, sesakulahle kuyisintu kwethu ngoba isintu sida kugobo lingaqondiswa. Uswazi luvele lungumuthi emntwaneni.
Ngaphandle koswazi akukho okunye okungenziwa mhlawumbe okungaphathisa?
Ngike ngatsho phambilini ukuthi inhlanganiso lezi ezibuyayo zizofundisa abantwana ngama-rights zigxila kakhulu kuma-rights engane, ziyekele ukuthi zibanikeze imlando okumele bayilandele ukuze bihambisane lama-rights abo. Engizama ukukugcizelela lapha yokuthi ingane zethu sezanikezwa kuphela ukuthi zilama-rights but azilamlando echazayo ukuthi ilungelo leli lihamba lo mlando lo, ilungelo leli lihamba lo mlando lo. Bese kubuya futhi ababalisi nezikolo kumele banikezwe amandla okuthi babisele ingane kuzinga elikibo, lanxa-ke lamalungelo yona lawo kuthiwaba lawo, kodwa babekwazi umuntu omdala, babekwazi umthetho, bawesabe njalo umthetho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-R2s. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi kulojaha obotshiweyo ngemva kokwetheswa amacala okudlwengulwa amantombazana aleminyaka ephansi kwechumi lanhlanu ayithobaminembili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi sokulweke sabela ukuthi igciwane le-coronavirus seliqalile njalo ukumemetheka elizweni, okubangele ukuthi abantu abayithobaminwemunye babulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki yonale eyodwa. Kesizwe-ke imbono yenu lina balaleli bethu.
Studio 7 ndinjani? Hayi, thina siyaphila. Hayi, siyazizwa iindaba ezimnandi esilethela zona. Eyi, basizwisa ubuhlungu othuma laba mabeloko bevumela izanu kanje, besikhulumela izanu kanjani iraiti beyipholitshele inkulumo enganiyona yenza into ezinhle kodwa isihlukumeza empilweni. Thina vele abantu besindebeleni, hhayi iZimbabwe labo mnangakho abasithwalise nzima. Asiyazi ukuthi bona bakubona kukuhle naho no. Hayi, lo amaphoyisa kuthiwa ngubani unyaphola kuvuthiwa namhla kuyafonelwa yena tsotsi sake sokuthi kabambe ifoni every day kuzabe ede akatholakali tsotsi sodwa vele ngoba laye siwadlala ezanu. Uma kuthiwa amapholisa amojile abopha abantu abarongo bakhulumelayo bethole information ukuthi kuhambe njani hlubone kuthiwa kabambe ifoni hlubothi isitsotsi sodwa.
Ano Studio 7, mina nginastori nje esiningi-ningi kodwa isicelo sami botunga khonapho labo Chris Gande ake nisibuzele noma bokuthiwa ngo Charles bana
Esikolo sethu se primary enkayi esikhobokhobo primary asazini Qobe mana unyawo khonapho sifuzele nje simple ukubana uyasazi nokubana isecondary yakhona esetlite ye kukhanyeni isecondary inamateacher kumbe hayi sicela lisibuzele siyacela abantu babethu basabalela bakwazi banengaphi primary kwakhona kwaficakala kuphila kuyabhedleka angiboni mina phela ukubana kule nto engaficakala iphile kodwa idileke kanjani ngiyabonga
lapho into engingayo studio 7 isaqhubeka kuseyi-audio eyi-1 ngithi mina abantu bakithi asizameni ukubambana whether from Mashonaland Ndebeleland Venderland Tongaland Plumtreeland all over Zimbabwe asibambaneni asiyekeni ukwenza le nto le yenziwa ngamanye ama-parties political parties uzuzithi ukuthi hey omqondisi hey watho katima thina kwamthwakazi yena le nto naleyo yibulala ilizwe because omunye umuntu ongasapoti izano mhlawumbe ephuma emashonale ozovele angakusapoti wena ngoba uyakubona ukuthi tribal why lingela mandate e-right ma-political parties ama-opposition special iba ne-mandate yokuthi libambane not i-mandate yokuthi libandlululane that one is useless iphathe ne-mandate e-right izaphu izano pepa inikeza izaphu mbuso finish and clear because izaphu iyakhulalelisa amagorilla ayehoti amagorilla ezaphu ungaya kuphi nakuphi that's why babhala unkomo kwathiwa khona Father Zimbabwe why bengabhalanga ukuthi Father Zimbabwe besitsho umgaka asikhulumeni amaqiniso into yonke umbuso yini awubuyele kuzaphu yonke into yasezimbabwe izolunga izano ayiphiwanga lo mbuso umbuso lo wawuphiwa izaphu national not ematebeleland kuphela but ngikhuluma ngo-national umuntu o-understanda ipolitiki engiyikhulumayo mina eyami ne-mandate abanikeza izaphu phinda futhi yena lento
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle esilithanda kakhulu elisikhiphela iindaba zijhisa noma zinjalo sithi philani lihlale liphilile siyalithanda kakhulu basakazi bethu ngithi ngendlulise nje okuncane lapha basakazi bami nendaba kababa lo uNdebele baba Ndebele ake ngibuze kathi inkinga yakho lo mqondisi moyo we-MRP inkuyini uzomkhulume kabi kangaka thina singakhulumi ngama-president ako kabi inkinga yenza ukhulume kabi kangaka umqondisi yini ngoba lo muntu akahlali kuwe akahlali emzini wakho kodwa wena ngendlela njalo nenhlezi inkuzi ukhuluma kabi ngomqondisi moyo thina nje amalunge e-MRP asikuthandi lokuthi uhlale ukhuluma kabi ngo-president wethu wena uma ungabe unenkinga laye zihlalele nje uthule ubheke okwakho okukhangeleyo lathi sizabheka upresident wethu okuthi kuyenzakalani angeke uzwe nje sikhuluma upresident wakasazi kumbe mnankakwa kumbe uchamisa asingeni ndawo thina lapho sicela nje baba ukuzama ukuhlonipha kancane uyeke ukukhuluma kabi ngopresident wethu siyakuhlonipha mntu omdala asifuni ukuze sigcine sesikhuluma kabi sisakucela ngomusa wenkosi awuzame baba ukuthi uyehle kancane ungakhulumi kabi ngopresident we-MRP siyabonga
liyavuka njalo ma bahlabezula kithi mina ke ngiphawule nje kancane bafowethu lini elifuna ukuba ngabaholi leli lizwe libuswa ngamasiko uma ungalandela amasiko akuleli lizwe ngibona ngani uyabutshaya indlovu ngempama khambani lapho kulabadala khona phandle lihlala labadala phandle bona bogogo okhulu bona laba lisondele kakhulu kibo lizabona phumelela kodwa ngaphandle kwalokho leli lizwe madoda libuswa ngamasiko ongalandela amasiko kuleli lizwe awungeke uyenze lutho lokho ifundo kayisiyo ebusa ilizwe leli lizwe ungalibusa ngesikolo uzahlaluchana lezihlahla buya ongene emasikweni uyenze imidlalo awugogo bagide ukukhala izingungu uzezwa yonke into ibuyela noma sekulobudlangudlangu obungakanani kodwa uma umuntu akaniphileyo ngena esikweni uzabona leli lizwe ulibusa ngoba ilizwe labokhogo leli ngizama ukuthi ngiphawule nje enye into abantu abanganika bayazi isikolo ayisisho esingabusa leli lizwe bafowethu lelo iqiniso elihle okhulumayo lapha ngufamona lapha ngikhulu ufamona sorry eward 5 lapha siyabonga
Hayi lati siyabonga yiko ke lapha ukuphelela khona indaba zethu zalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi iStudio 7 yenelise iminyaka engamachumi amabili 20 years yasungulwa igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni nxa lifuna ukulalela izinye indaba lingalalela ntambama ngo 7:30 libe lempela viki elijukela.